ngoba ninamagezi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding, load shedding yabo. But ukhubekisabo ukuthi abasiniki isikhathi babasiniki esingathi nalo uhlelo olucacayo esiyabi-talented ukuthi hhayi bahamba kulesi sikhathi kube kule sikhathi bahamba nje khona kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathinga sibe ngaleyo ndlela. Sinanziyako ukuthi kwaloko sihlaka abandlela abagadala ama-load limit abalamafifi. Abantu labanamagezi ahamba for almost 15 hours. Enzalo amagezi engekho abantu abanganganyangela sasale wabhadala imali ezinileyo. Ilishipo futhi loleyo njalo sazela ukulabaka amashopu abangenentubana bathe ngama-dinarate balokuze okonakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi balahlekelwa izindleko ezinkulu ngoba kuzwa okunye sokonakele usebekhona bani emafridini umntu engawathathengiseki. So zokwalezi zinhlupho njalo sazela ukuthi abazali bakhulu omama kuyabathukuluza ngabathi basebephuma ngenxa yokulabula amagezi embeligaka siyadinga inkulu one wokuqala babo owesibili bale ngozi yokuthi bathathela iy'mpahla zabo owesithathu le ngozi yama-rap bahlukuluza ukuhlukumezwa ngabantu. So sithi konke lokungumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagezi sizesathina icace iphelethanilede licacayo ukuthi iwadi ende amagezi ahamba isikhathi eside akuya isikhathi eside yikho sikudimani leyo lokho kuzesa ukuthi loko sicela kulungisiswe.
Batheni bona abaphathi intambo bezesa
kulo babo wezele harayo okuthiwa ngu-enjiniya Mhlofo othena uhlupho lwamagezi ubona ngathi in the next 3 months luzaba sekugcineni kodwa abantu babusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi zokuyisho sindena kuwinta then isikhathi sewinta sakwazi abantu abaningi amagezi awa ngenxa yokuthi kuyabezesobuqala. So kuzananzela ukhona kwabantu abakhulu ukuthi yokuzenzakala khonoko ngoba sithinta izesa akufanelanga imelele thina sibe siyidinga ukuthi akungani lo hlupho siseyona izesa ayibuye kithi icacela ngey'nhlupho zayo kodwa ngesesikhathi kuyonale i-2 to 3 months abayithi leyo engxenye kuzaba ngcono kodwa wakathi esethina impendulo efanele bakwenze ukuthi abasiyi-timetable and sathi ukuthi akufuni ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwenzela amahola amane nelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala ama-fee. So-ke siyabakuba-timetable bakonde between 2 hours to 4 amagesi ahamba phendule emahlekozezantu bencediseke.
Olunye udubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona intambo ezekhopha ziyantshontshwa ke la kukhuluma khonokho yini kungxoxo yenu lapho?
Yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bona abakhanya betshontsha intambo zamagesi ezekhopha siyakholwa ukuthi ngumuntu ololwazi indaba zamagesi ngoba lalwazi enelisi and bavumala ukuthi hhayi iqiniso sibili namanye amalayo abachathe yibo abangawoyichaza abazi ukuthi hhayi lawo amanye abalesikhanda kodwa esikutholileyo esingakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu ama-license ukuthi abantu benenza ukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe. I-ministership ngoba abantu bona abantu banema ama-license ukuthi bathathe ikhopha bayigensa ezikhanda kodwa ngakhanyela eZimbabwe lapha siyakwazi ishamba avala mdala asila khampani emayina ikhopha. So bathi bona bezesa ikho kuhluphayo lohulumende sebemengezile ukuthiwa liyanikhopha yokuthiwa ijoko engenza uhulumende la i-security personnel sebeyangile bathe ukuthi ama-license layo wayikhupheni liwawithdrawe ebantwini ngoba yiwenza utshontsho kati xa uzathi umuntu ungivumeke hamba ayeoti ikhopha yena vele kungela mayini yekhopha labo kuhamba njani. So-ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthi sakwezitambo iyahlupha kodwa sasisita futhi sabazilathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha wafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yikuzenza ukuthi utshontshwa lowume kodwa lohulumende layo sithe thina kakuphangise ukuthi awithdrawe ama-license la abantu abanikiwe ngoba abantu labanasenza ikhopha elelayisense ngasabopheki kodwa umbuzo ukuthi leyo khopha uyalithethe.